Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabo lenkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 Mabasa 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Akwenzwe ngokhulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotipu. Izindola kalisancedi. Abantu kabalifuni, abana confidence lana. So ukuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni. Akuncedi, akuthuthukisi umnotho. Kahle kahle uyaqhubeka usifa. Ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yephepha yamadola alikhulu, i-100 Zimbabwe dollars. Kulabantu abangaba yisigidi lenxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwamaviki amabili edluleyo phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo. Behlaba abantu leli jekiseni kusukisela mhlaka 21 wenyanga idluleyo ekambimbitho lwaphela ngo-3 Mabasa.
So we've got a show ukuthiwa khona honoring imbobo elegend ona abatholi bembobo abathola kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. One of the lights of letting followers Sundusa, Yezi, Amabobesi and others. So the Leo show on Friday, 8th of April 2022. Therefore, at 5 p.m., we are at 8, we are
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa eyethubela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki ukuhlonipha amaqhawe umculo womdumo wembube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yamadola alikhulu Zimbabwe 100 dollars eyephepha. Le mali yethulwa phansi komthetho kahulumende we-Statutory Instrument 68A of 2022. Intetho lezindaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwenzwe ngokhulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotipu loba ukuzama ukubuthamaza sechithekile. Into enzima kakhulu. Izindola kalisancedi. Abantu kabalifuni, abana confidence lana. So ukuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni, akuncedi, akuthuthukisi umnotho. Kahle kahle uyaqhubeka usifa. Ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza. Izaqhaza ngezindola kula ngamanye amakarensi.
Unandisa ngokuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lesi senzo sikahulumende, uMnumzana Nondo.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izindola lelo liyaqhubeka lesiwa against rand, okuyukuthi thina njengomkambo weSouth Africa esizama ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuzasidulela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi. Kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene. Abantu bafuna impila kahle, into zihambe kuhle. Uhulumende eyakhe injongo isegcekeni, ufuna abaphezulu badle, thina abaphansi sithwale nzima. Ngokunjalo usithi ngamafitshane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu ababusayo.
Kwagcizelelwa njalo ngenye ingcwethi uMnumzana Dumisani yathi wakho
umfekti vele kakula lutho kuyatshintsha akutshintshi lutho kakustabilize ama-prizes even kaku-improve i-economy yasezimbabwe njalo sikhangelela ukuthi ama-cost azaqhubeka lokhu ekhwela that is ama-cost ama-raw materials sikhangelela kwamakhampani ayimpothayo even i-cost of igetsi yamanzi konke sikhangelela ukuthi kungakhwela sesikhangela lathi thina nje abantu jikelele ama-cost of ama-basic commodities lakho njalo kuzakhwela.
Unyathi uveza njalo ukuba leli nyathelo likahulumende lizokwenza iqhubeke isehla amandlayo imali yakuleli xa iqhathaniswa leya kwamanye amazwe
ngenxa yokuthi inflation iyabe isiqansa i-exchange rate yezi iphakathi kwedola laseZimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho elisiwa idola. Okumele kulungisiswe nguhulumende waseZimbabwe indaba i-policy on currency yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke kuze kube stagnant and i-economy irespond. But i-$100 leyo kulethwa kwi-economy hayi singakhangelela okuhle kwakula lutho okutshintshayo.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlophe ukuthi imali yeZimbabwe iyawa amandla okuthenga okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo okwedlula lokho ekade zikho khona ngokuba phela nxa ngabe isehla amandla isiwa amandla izinto ziyakhwela. Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende ayekukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingaqina amandla nxa iqathaniswa lerandi ledola lepawundi leyuro kakusiloqiniso akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle imali kayiqini ezomnotho zingamanga kahle ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze lazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100 besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50 ngokuthi yiyo phela imali enkulu sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku-100 nale efakiweyo yikho esaye sikubone kulandelwa ngumkambo umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakobulawayo uMnumzana Thabani Mabhena naye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthola sokule 100 pond nothengeni leZimbabwe kuyasisiza ngani gokhoni lokuze nivele ifile ma ilokuze nifile economic ifile kuyasiza ngani ukuba le 100 not ngoba ayitshintshi lutho nje akusincedi ngalutho lokho mina ngubona lokho ngo-100 notho okwenzani le kulokuthi baqale balungise umnotho welizwe first asidingi imali enkulu thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first bese sikhuluma i-currency right.
Uhulumende uveze ukuba imali ehlangeneyo eye-100 pond esanda kuphawulwa izokuba isisebenza ngokusemthethweni kunsukwana ezilandelayo ngenyanga kantulikazi nyakenye. Uhulumende ngaphansi kwabebhanga le-RBZ waveza enye imali njalo ehlangeneyo yamadola angamashumi amahlanu i-50 bond. Ngimele iStudio 7 seHarare inguMavis Gama.
Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phakathi kwamaviki amabili phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu ijekiseni leli kusukisela mhla ka-21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela linyanga mhla ka-3 Mabasa. Phansi kwalolu hlelo kuhlatshwe abaphezu kwesigidi esisodwa 1.1 million ijekiseni lakuqala abazinkulungwane eziphezu kwekhulu 116,607 bahlatshwa elesibili, kwathi abaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 268,403 bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu leli jekiseni bese kungani kumadolo nzima kunyanga ezedluleyo, obese kudala ukwesabela ubana amajekiseni edlula izigidi ezingamashumi amabili lambili 22 million doses ayithengwe umhulumende angagcina elahlwa. Elele Zimbabwe lalivele liqoqa ukuhlaba abantu abayizigidi ezilishumi 10 million ekupheleni komnyaka odluleyo oka 2021, kodwa akwenzakalanga njengokuhlela oyayikwenzile uhulumende. Kwagcina kuhlatshwe abaphezu kwezigidi ezintathu kuphela. Ngemva kohlelo lokuphuma ijumo sebezinkulungwane eziphezu kwezigidi ezinhlanu lengxenye 5.6 million asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala. Abayizigidi ezidlula ezine 4.4 million bahlatshwa elesibili, abaphansi kwengxenye yesigidi bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhulumende weZimbabwe uthi uzasungula isigaba sesibili sokuphuma ijumo ehlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kusukisela mhlaka 2 wenyanga ezayo ekaNkwenkwezi lusiyaphela mhlaka 15. Elemelika selinike ele-Ukraine izigidi ezilikhulu zamadola US 100 million dollars yokuthenga izikhali zokulwisana lele-Russia eletheswa umlando wokubulala abantu mahlayana edolobheni le-Bucha abedlula amakhulu amathathu. Abaphoselwa egodini linye bagqitshelwa i-mass grave. Abanye babo babikwa babulawelwa ezindlini lemigwaqweni bengahlomanga. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Melika lenze lokhu kulandela umbiko oqhathekileyo owethulwe ngumongameli Volodymyr Zelensky izolo kuhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso United Nations EUN Security Council. I-Reuters ibika ukuba uZelensky ukubeke sobala ukuba eleRussia lagongoda abantu abaningi labaphosela emgodini omkhulu, njalo abanye abafayo bajiywa emigwaqweni lezindlini. UZelensky uthi eleRussia kumele lijeziswe ngoba libulele abantu njengenyamazana. Kodwa eleRussia liyakuphika wonke lokhu lisithi uhulumende kaZelensky nguye obulele abantu eBucha, Irpin lezinye indawo. Umfundisi uSandi Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kunengi okwethusayo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo ngenxa yokuthi kutsho ukuthi kulomonakalo omningi owenzakalayo omunye esingawuboniyo ofihlakeleyo. Okokuqala kumisa ukulwa ukwenzela ukuthi impilo zabantu zikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sizigcine.
Usibanda uphinde wathi
okwesibili okusokuqakathekile ukuthi lindaba ngendlela esiyiyo yona sokumele i-United Nations ingenele kulolu daba, ibe yiyo engenayo ekhulumisana le Russia, ekhulumisana labo NATO ukwenzela ukuthi kube le ndlela okungakhangelisisa ukuthi kanti kwenzakalani. Njalo kokugcina ngibona ngani lindaba izagcinisisiya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kanti kwahamba njani, lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani, njalo yinto abebezenzela kumbe yinto abayithunywe ilizwe eleRussia belikwazi ukuthi bayakwenza khonokho. Ngakho sokusiba licala elikhulu lelo okuyasomela ukuthi likhangele.
Umfundisi Raymond okuBaptist Church wobulawayo uthi lokhu kuyafana lombhuqazwe wegugurawondi.
Kuyasikhumbuza umbhuqazwe i-genocide yokubulawa kwabantu ngendaba yegugurawondi. Ngoba nxa sihamba thina sisiye emaphandleni ezindawo ezitsheneyo esilobela kwendaweni kuthiwa koJohnson eBalagwe ngapha eTsholotsho tiya kuyakiwe gibixe gubixegu endaweni ezitsheneyo kula mangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama shallow graves ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ilethambo emlonyeni
umathi uthi okwenzakala kwele Ukraine kuzisa usizi
lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma and recurrent trauma kutsho ukuthi i-trauma ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani ukuthunikisa abantu into embi sibili ukubulala abantu njengeswabanda
i-Associated Press ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 6 million asebebaleke kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe okwamanje abakhokhela umanyano we-European Union i-NATO labanye sebefuna ukufakela ele-Russia ezinye izithengiso zenoto kulandela imbiko ethi babulala abantu mahlayana kwele Ukraine ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingokhiph Sdube
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabantu abuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube okhanda njalo olungisa izivalo lamafastela ekwele South Africa. UDube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana usebenza labantu ababili loba nje kwesinye isikhathi kunzima ukuthola imali elizweni leli.
Ngizala ePlumtree, eZimbabwe ePlumtree. Okwamanje ngokuphila ngilapha eSouth Africa. Ecalling afika ngo-2010.
Ye, kwakunjani ufika kuze kube lamhlanje?
Kwakunzima impela ama-challenges ayekhona kodwa ngokuthi ngafikele ezandleni sikamama labomalume ngahlala nabo ngafunda nami umsebenzi. Oyizandla kuma nje ngiyasebenza lami nami company I think ikona nje kuba ngcono ukuphila kwakhona
ye kule company bani ba
ngiyenza ama glass and aluminium la ama sliding doors la esimanje manje ama aluminium ama windows I think nje iyo nje ama window fakwa ezindlini this time ise modern windows and doors esifaka ema windows
so kulungisa ngapi khona kho njalo uthola ngapi insimbi zakhona ukuzithi uhlanga
insimbi zakhona zitholakala ukuba indawo zakhona ngabo Conway's nabo Shela inkona lapha eMidrand nase Centurion nase Randburg ila sithenga khona iMidrand then bese sithenga nama glass akhona la eMidrand line sala khona
kunzima kanganani kwenza business leyo njalo nxa ukhangela kathezi kuyatrova yini kumbe liyazamazama
nje siyazamazama nje akukho ukuchova ukuthen siyazamazama ama challenges maningi as a umuntu angaphandle ngilapha kuleli lizwe amaphepha akhona engahlangananga ngendlela eziright okokuthi ama companies kwezindawo yathola ukuthi bafuna into ezibheleleyo zonke ezala njengokuthi mina ngiyabe ngenza ama shortcut into zami zingaphelelanga imisebenzi ngicena ngayitholanga ngaleyo ndlela kodwa khona hayi ngiyazamazama ukuthola le mncane lami endikine ukuthi ngikwanise ukuphila
ye asithi ke ngenyanga nxa sikhangela sibili kuyenelisa ukuthi uthengise ama windi yamafastela amanenga nganani
this days vele into engathi ngibhizi ngayo kakhulu ngama repairs istoko nje esisha esiyabe sifunwa ngabantu hayi kuphansi impela kuthulile especially iminyaka moqala ngibhizi nje ngiku repair into yama sloting to angahambiyo iminyango engavaliyo ama glass apho kulezi indlini yikho engikwenzayo these days
so kanti singathi ulabantu abangaki osebenza labo khona
angilamajita nje awu 2-3 engisincekisana lawo manginomsebenzi siyancedisana nje lapha nalapha ngoba amakhampani zakhona amancane semaningi siyakwazi ukuncedisana ngalo sibize omunye ezokuncedisa namambizi ezokuncedisa
luvula njani umsebenzi umsebenzi nxa usukhona nawe lekuzwa njani ukuthi sukhona
ama-internet ama-google ads i-internet yiyo sisebenza ngawo manje into zokumaketha ku-google ngoba yonke into vele manje siku-google yikho esikusebenzisayo ama-internet manje ukumaketha
uyangena ku-google ufike wenzeni
ufike ufake i-profile yakho ufake ukuthi wena wenzakanye i-Google Ads bayibiza bethi Google Ads kune-Google Ads ne-Google My Business uyangena nje lapho ufake i-profile yakho ama-address akho ama-numbers akho then kunemali efakwayo maybe ngathi ngeviki ngiyafaka almost 1,000 rand so then sebeza yifaka khona le ku-intanethi
nxa ungenza njalo-ke wena kuya kula ama-returns amahle kumbe kujalo kuphuma njani
some good month kwe na ma returns mpela na ubona ukuthi usebenzekile kwe inya kunga khona ukuthi uthele uyenzele ku 3000 ungayenzanga imali e-10 but kwe inya ngenhle nawe mpela uyasebenza plus nama references sesebenzile mpela indawo eziningi kwezindawo ufonela nje ngumuntu obonela oyenze khona ama references yamanye futhi asizayo ukuthi endaweni esinjani
ngisingathi ke uzuqale konke lokho waqala njani ulo buciko wakho kumbe wapho ukucabanga nje ukuthi kahle ngenze lokho
ngasebenza e-companyini from e-companyini ngasebenza ama-company ebayi 3 ngafunda lami lo msebenzi wezandla ama-aluminium then manje ngiqale before uqale lockdown because lockdown mayiqala bengisebenzela ekhaya leso sikhathi seBulawayo sathi masizokuthi lize liyakazovala sabuya saza ngapha then yikho ngaqala khona ukungena ku-internet lami ngafaka ama-ads ami
yes ngathi waqalisa ngama-company amakhulu kumbe ama-company amancane lapho osebenza khona
kwakungamakhampani amakhulu kwakungamakhampani amakhulu because the last year engiphume kuyona bekuyikhampani enkulu sephithi ngoba nje ibhosi yakhona seyatshona but it was a big company la engigcine ngisebenza khona engaphuma la msengisenzelo kwakho
yes singathi khona manje ubona ngazani kuthova njani kodwa ngingazukhangela
ngiyazama but ama-challenges akhona lapha nalapha but ngiyazama ukuthi ngiphile lami ngifake ukudla etafuleni ngizama ukuimprove impilo ibe ngcono but ngiyazama zama akula lifrojena tifana lo
ye abafisa ukuthi baxhumane lawe khonapho benze
inumber zami is 078 03 00 163 umbongeni Dube ngihlala eMidrand eThembisi endaweni ethiwa iseThembisi eMidrand
ye abuyiphinde inombolo yakho
078 03 00 163
valelisa abalaleli ba
siyabonga abantu abalaleleyo siyacela lisupporteni silungiseleni izinto abasafisa ukwakha ekhaya siyayenza ama-windows siwaphathise labo malayishi abakhona malayishi abasincedisa siliphathi naseBulawayo futhi abafuna ukwakha izindlu zabo zibe zinhle sikhona siyalenzela iminyango nabawindows ama-garages
umnumzana Mbongeni Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseMidrand. Elebotswana lithi lizaqala ukupha ingwalo ezijengisa ukuthi abantu bahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ezidindwe ngemitshina ukuze benelise ukuzisebenzisa uchapha imngcele. Kuleningi labeZimbabwe elilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika ngesikhathi yamazwe angumakhelwane eqala ukuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Intelele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Isikhulumi kugatsha olubona ezempilakahle kwele Botswana uDokotela Christopher Nyanga uthi uzulu uzaphiwa ingwalo ezidindwe ngomtshina ama-digital vaccine cards endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Unyanga uthi ofisi yakhe ibone inani liqonga labantu abadinga incwadi lezi ukuze zibaphathise uchapha imncele. Uthi banikeza incwadi ezidindwe ngemtshina uze kungasetshenziswa ezokuzibazela.
Dilotse ile khone go bona gore batho ga
sizama ukuthi simise ukuthi abantu basebenzisa incwadi abazithola ngodlo lokhu sesikubona kuqala ukwenzeka.
Amazwe angumakhelwana afana leBotswana, South Africa kanye leZimbabwe ayekethisa iziqondiso zokungena emngceleni labo abatshengisa ubufakazi bokuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bevunyelwa ukungena kungela esinye isidingo. Labo abangahlatshwanga kuzamele batshengise impumela yokuhlolwa i-COVID-19 itshengisa ukuthi abala mkhuhlane lo ingendala okudlula amalanga amathathu. Ngunzana Andreas Sibanda yena uphakathi weningi elikhangelelwe ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lePasika evikini ezayo uthi inyathela likahulumende lizabaphathisa ekulungiseleleni ihambo zabo kodwa uthi lokhu kulakho kudala uxokozela ngoba amalanga ekhefu esefikile.
Umbiko osuvele kuhulumende weBotswana ukuthi bazakuba lama electronic vaccination card ngibona ngani uzakhoza i-confusion ngoba ungakhayela sesele lamalanga angu-9 kuphela ukuthi abantu beqalise ukuya kuholiday. Ngakho-ke ngibona ngani kuzakhoza i-confusion eningi kakhulu. Lokhu ngabe yinto eqale ukwenziwa kusesele isikhathi.
Kodwa uhulumende weBotswana ukuthi abafana lomzana Sibanda akumelanga bekhathazeke ngoba uhlelo lokuphathisa abantu lusenziwa ngesiphangiphangi kungathathi ngitsho ihola. Abantu kumele balobe besebenzisa incwadi ye-email bethole impendulo ungakahambi isikhathi. Umzana Mthabisi Dubena okhayelele ukuya ekhaya esuka eSouth Africa edluloko leBotswana uyayincoma imisebenzi yabo uhulumende bamazwe angomakhelwane.
Mina ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi abantu bavumile ukuthi basebenzise ama-vaccination cards linyathelo elincomekayo ngoba wonke umuntu uphethe i-vaccination card kodwa ukuthi abantu basebenzise ama-digital cards lakho kezwakala ngoba kulama concerns ukuthi abanye abantu bangabe bephethe ama-vaccine cards awe-fake ngoba kulabo bantu abagangileyo phandle la abakwaziyo ukuzenza lezi zinto so kuhle ukuthi le digital ibe khona.
Udube uthi ongakhathaza ukuthi njengoba kusetshenziswa imitshina kanye lezebulenjini kungaba lokuphazamiseka ngesikhathi abantu besithi bafaka isicelo sokuthola incwadi ezidindwe imitshina.
Kuqakathekile ukuthi abantu bangafaka ama-applications abo nge-last minute because with into ezifana le-internet you never know. Yikho kuphela esingakhathazeka ngakho sikhangelele ukuthi Easter isemaduzane kodwa hayi khona kulinyathelo elihle eliqondileyo ukuthi kusetshenziswa ama-digital vaccine cards kodwa akufuneki ukuthi kugcine kuyi-inconvenience abantu abafuna ukuya ekhaya ngeholiday.
Iningi belisehluleka ukuya ekhaya ngenxa yenhlawulo ephezulu ekade idingakala ikakhulu abantu behlula i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Kodwa amazwe ambalwa ancelelayo leZimbabwe awasadingi i-PCR test. Kulabo abahlatshwe i-Jackson ngokupheleleyo bayavunyelwa ukuchapha kungela ezinye izidingo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa iyethobela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki kusukisela ngolwesihlanu usiyaphela ngomgqibelo kuleli dolobho. Lo mcimbi ujonge ukuba inhlonipho lokunanza umsebenzi omuhle wenziwa ngamaqhawe omdumo wembube abawubumba amaqembu eminyakeni engamashumi amahlanu edluleyo. Lawa maqembu ngakugqela uBlack Mfolosi, Imbizo, Sunduza, amaBhubesi lamanye. Sibe lethuba lokuxoxa lomqondisi owasungula inhlanganiso loyo eyethobela Arts Foundation umnumzana Oscar Siziva ngalo mcimbi wabo wangempela sonto.
Umcimbi esilanga ngoFriday uorganizwa yiThobela Arts Foundation, foundation esile-2 years operator eregistered foundation under National Arts Council of Zimbabwe. Promoter ama upcoming artists and the Zimama season artists esenza ama shows lokunye. So we have got a show okuthiwa khona honoring Imbube legends ona abaculi bembobo abacula kudala kusukela ngo-1960 something up to right now. Yabo honor the likes of Blake Mfolosi, Sunduza, Isinyizi, amaBhubesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 April 2022. Therefore, at 5 PM siyafika u-8 eBulawayo Theatre. So kuyaba kumnandi ama-artist amayenza bekhona lapho e-performa enandisa yindosa usa the Morning Star, iSunduza, iGristas, iJongos, iTen Happy Boys, and then yindosa usa Teenagers, Men of Influence and others.
Kungena ngemali yini?
Yebo, kungena ngemali 5 years ukungena abadala abantwana 3 years.
Kungani liyenze ngesikhathi esifitshane 5 to 8 ube?
Yes, yenze 5 to 8 because it's a 2-day event. The next day on Saturday, ngaka 9 April, izabe isuka lapho izokhambisa ama-legends ethu ukuthi ebuka e-museum bakhuphe njengoba sebesiba-ona bebuka izinto zethu zeZimbabwe. Then sisuka lapho sizohamba siye emasilela lapho esasiya khona sikholisa khona linking together sijabula sithokoze abafuna ukuthi bakwanise ukuthi bazokhuluma lama-legends bakhulume nabo bakholise babuze konke ababuzayo. I-free event izoba ne-Saturday emasilela eGwakalanda.
Susela sikhathi bani? Kuye phela sikhathi bani?
Okay, isukela ngo 12 eGwakalanda iziyophela ngo 6 ntambama ilanga lonke.
Lo bekungumnumzana Oscar Siziba, umqondisi wenhlanganiso eyethobela Arts Foundation esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngupresidence Jeremiah Ncidi, asidibaneni ngwafu kwase-6 kusasa.